Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungami lenkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abahlala ku committee ye parliament umsamele bedinge indlela zokuthi bengathola njani ukuthi imphathi ntambo ingabaphendula. Kukhanya sebehlulekile kathesi ukuthi bemlethe la. Kusamele nje beyenza ama demands ukuthi nxa engenelisi ukuthi ebe khona yena ngokwakhe. Esinike i-official position.
Umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uqhubeka esala ukuzaphendula imibuzo phezu kokwethulwa kwezindaba edalele parliamente.
Into eyenzakalayo current sanitary fund yiphathi esekulele ilizwe engaselamali and le mali bengalayo now atrayindi ezikolo to force abantwana to donate imali. Imali liyana ihlamba kuma-campaigns abo.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF babamba ngamandla abanini bhizimusi lezakhamizi ukubhadala imali ezasetshenziswa ekuqoqeni umhlangano kamongameli Mgabe eMutare kusasa.
Izakhamizi zekezi eMathebeleland South zikhala ngokuthi kazilamanzi ahlanzekileyo okunatha lokusebenzisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Abenhlanganiso ezisebenza zizimele ekwethulweni kwezindaba bathukuthele ngokwala kukamphathi ntambo obona ngokuhanjiswa kwembiko umnumzana Christopher Mushowe ukuzaphendula imibuzo phezu kokunikeza imvumo yokusakaza inkampani yeKingston esisetshenziswa inkampani yeZimpapers. UMushowe ubemele ayephendula limbuzo edalele parliamente. Kubika uMeviskama.
Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko ubekhangelelwe ukuphendula imibuzo ephathelene lokuguqulwa kwemithetho ephathelane lalomsebenzi phambi kwekomiti ebona ngezokwethulwa kwemibiko edalele parliamente. UNkosazana Kholiwe Nyoni weMedia Institute of Southern Africa, Misa Zimbabwe, ngomunye wabatshengise ukukhathazeka ngalesi senzo.
Abahlala kukomiti yeParliament kusamele bedinge indlela zokuthi bengathola njani ukuthi imphathi ntambo ingabaphendula. Kukhanya sebehlulekile kathesi ukuthi bemlethe la. Kusamele nje beyenza ama demands ukuthi nxa engenelisi ukuthi ebe khona yena ngokwakhe. Esinike i-official position.
Umqondisi weZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, uNkosazana Vivian Marara, uthi ubekhanyelele ukuba uzocacisa ngelayisensi eyanikezwa inkampani yeKingstones esisetshenziswa yiZimpapers.
Thina namhla ukuthi sibe lapha besifuna ukuthi sizwisise ukuthi yiqiniso na ukuthi oCapital kulabo Nyami Nyami FM eKaripa ababe licensiwe under Kingstones sebesebenza leZimpapers. Nxa kuliqiniso na, leyi into emele yatshelwa iZimbabwe yonke.
Uthi bebelindele njalo ukuba achasise ngesimo sokulungisisa imithetho elawula ezokuthapha indaba elizweni.
Sina namhla besicabanga ukuthi iminister ingabuya uzakwanisa ukukhuluma ukuthi iministry yakhe isiprogresse how much when it comes to indaba yama-media reforms. Indaba futhi ye-digitization, ukuthi i-digitization iphuziswa ngendaba yokuthi akulamali. So lezi yindaba ekade sicabanga ukuthi iminister uzakwanisa uku-addressa la ekhuluma ukuthi why they are doing certain things ngendlela abayenza ngazo.
Lokhu sekungokwesibili engazivezi uMshowe phambi kwale komiti, njalo singekho isizathu asinikezayo sokwehluleka kwakhe ukuzaphendula imibuzo ephathelane lokunikezwa kwamalayisensi okusakaza. Abenhlanganiso ezimela abezindaba eZimbabwe sebecabanga ukuqoqa umhlangano wokucebisana ukuthi bathathe nyathelo bani anduba balobe incwadi yezikhalazo bekhuluma ngalizwi linye abazayethulela uMshowe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi abasakhulayo beZANU-PF babamba ngamandla abanini bhizimusi lezakhamizi ukuthi babhadale imali ezasetshenziswa ekuqoqeni umhlangano kaMongameli Mugabe eMutare kusasa. Embikweni wethu le namuhla, inhlanganiso le ithe abasakhulayo laba bahamba betshela abantu abaphathi bezikolo labathengisa esitaladeni ikakhulu ukuthi kumele bavale amabhizimusi abo kusasa njalo lesikolo zivalwe umuntu wonke aye emhlanganweni kaMgabe. IZPP ithi lokuyikwephula amalungelo oluntu okusegcekeni ngoba kungela muntu omele ebanje ngamandla ukusekela ibandla angalifuniyo. Sixhumeo sakhulayo olwela amalungelo oluntu njalo ekunhlanganiso ye-Education and an Unemployed Youth Forum of Zimbabwe, umnumzana Zenzo Nyoni.
Into eyenzakalayo current iZANU-PF stranded ngoba yiphathi esebulele ilizwe engaselamali and le mali bengalayo now they are trying ezikolo to force abantwana to donate imali. Imali liyana ihamba kuma campaigns abo. Okuyikuthi ngona itshengisa siye and kusikhombisa kiye ukuthi ngabantu labo abastrugglayo kakhulu ukuthi bethole imali yokuthi beye kuma campaigns. As I speak okwamanje, kade ngilalele kakhulu indawo yaseMtombo Themba lapho sokuhamba kodwa behamba bethwele imikhonto lenduku beqalisa ukwethusela abantu ngoba besazi ukuthi abantu emakhaya ngabalaso isibindi bazathiselwa imizi. As I speak khona ukuthiyana kutshengisela ama-signs of desperation from iZANU-PF. Lokho kuliqiniso okukhulunywa ngabantu ezigabeni zabo.
Endaweni lapho elisebenzela khona kunjani, liyakubona yini lokho?
Ngiceke ngikhuluma kunje Nkomo, kule one of the youth oke wahamba endaweni yeGwamayaya eNkayi. Le ngikhuluma ngeyouth esingathi thina iziyenza into kuthiwa ama-entrepreneurship, besiyawota umumbu bethengisa. Wangifonela phakathi na kubusuku esengitshela ukuthi ngicela ukuzolandwa nami bengisesigabeni seNkayi eselandwe nama-youth awezanu-PF afika more than 20 bemquestioni ukuthi ufunani, udingani esigabeni. So walala ehamba ebusuku ngazamhlangabeza emangweni omkhulu kakhulu and wagcina ethiyela amabele akhe, okuyukuthi wasengani uyi-threat esigabeni, angani umuntu ozodinga information ukuthi uhambisa njani. As I speak Nkomo, like I said last time ukuthi iZANU-PF is already started ukuthreathena abantu kakhulu emaphandleni, okuyukuthi to us sohlo kusitshengisela ukuthi i-elections won't be fair but might be free but not fair.
IZPP ithi njalo izikolo zitshelwa ukuthi ngelanga lemhlangano kaMgabe kumele zivalwe. Ungathini ngalokho?
Ye, kusimqotho baba Nkomo, ngoba izamani lasehulumende kaMgabe izama ukuthi nxa abantwana bengayanga ezikolweni, bona bana abantwana labazali babo yibo abafoswayo besiya kumarabini kaMgabe.
Umnumzana Zenzo Nyoni ulwela amalungelo oluntu njalo ukhokhela inhlanganiso ye-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla seZANU-PF ngalolu daba, inhlanganiso ye-Election Resource Center sitshayele ihlombe ibandla leZANU-PF ngokuphumela egcekeni lisola udlakela kwezombusazwe. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Khayamoyo uphume kuphephandaba le-Newsday ngomvulo ekhuthaza ukuthula phambilini kokhetho oluzayo.
Izakhamizi zekhezi yeMatabeleland South azikhala ngokuthi azilamanzi ahlanzekileyo okunatha lokusebenzisa, sezize zibanjwa ngamandla okunatha lezifuyo emachibini akhona kule ndawo ngemva kokuna kwezulu nyakenye. Kodwa lawo asesoma osekubangele ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo lejwabu. Okuningi asikuzweni ngoNompumelelo Moyo eseSt Joseph eKhezi.
Amanzi ludubo olukhulu esigabeni seZansi eMandebeleni osekubangele ukungabi lentuthuko. Inengi labantu liphila nzima ngokudinga amanzi okunatha, kuthi lapho bewathola sebehambe umango bahlawuliswe ukuwakha. Unkosikazi Sibongile Ndlovu uthe idamu labo ladabuka sebenatha emthonjeni bancedwa iwindmill yakonyongolo njalo bayahlawuliswa ukukha amanzi lapho abawathola khona.
Asinamanzi lesifo zethu ziyadubeka ngoba idamu lethu ladubuka. Kathathi sinatha emthonjeni sicitshile izikotho lazezikotho zakhona zifile but sele windmill yakonyongolo kodwa nayo kwesinye isikhathi amaphayipi angikhona asuka avuze.
Unkosikazi Nokuthaba Ncube uthe izikotsho zafa bakha emthonjeni ethi abezempilakahle bathi bengawanathi ngoba aselobulembu obuluhlaza ethi bacela ukugejelwa izibhorani.
Sifike emthonjeni umthombo wangkhona kodwa abahesi bathi awufanelanga siwanathe ngoba imsinjali yangena
esinye njalo isakhamuzi sakonyongolo eSt Joseph's. Unkosikazi Evelyn Khumalo uthi sekuqhamuke umkhuhlane wesihudo esilegazi kuthi abanye bayaqaleka ngenxa yokuswela amanzi emzimbeni.
Lokhu kuyasihlupha ngoba lapho abantu bemkhuhlane siminingi abanye bayahuda igazi abanye bayawa swela amanzi.
Inengi labantu kulumango likhala langenkokheli ezimela abantu edalele ephalamende kunye lohulumende abangenzi lutho ukubanakekela bona bephila nzima kangaka ezweni elilozibuse baze baswele lamanzi okunatha nje kodwa lokhu. Ngimele iStudio 7 iseSt Joseph's eKezi, nginguNompumelelo Moyo.
Abe komiti yedalele parlamente bona ngezempila kahle bathi bakhathazekile kakhulu ngokuphuza kokuguqulwa komthetho we-Public Health Act owethulwa ngomnyaka ka-1924. Ngalokho bathi kawusahambelani lokwenzakala elizweni kathesi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni wokubonisana phezu kwenguquko ephathelane lomthetho we-Public Health Act owenzelwe eHarare yikomiti yedalela ephalamende ebona ngezempila kahle. Umgcini sihlalo wale komiti uDr. Ruth Labode uveze ukukhathazeka kwakhe ngokwenza kwabogatsha bezempila kahle ukudonsa inyawo ekulungiseni lomthetho.
Sokungani i-Public Health Act yinto nje engafanelanga ibe khona. And yet siyakwazi ukuthi i-Public Health Act ngumthetho oyiwona okhuluma ukuthi wena mawugula usiya esibhedlela uyabhatala kumbe makuthiwa wawubhadali ungasula ungafika bakubhatalise sungahambisa uhulumende ekhothi siyaclaima khonoko but asilawo umthetho lowo ngoba umthetho esilawo wabunjwa ngo-1924.
Ummeli weBhinga North edalela ephalamende umnumzana Dubeko Prince Banda ngomunye wamalunga ale komiti othi lokhu kuyadanisa okwamagama.
Inkinga engiyibonayo ukuthi lo minister ongakhuthalanga ekwenzeni umsebenzi wakhe. Ngibona ngani izinto aziqakathekisayo kithi thina izinto ezingaqakathekanga. Okuqakatheke kithi nelizweni kayisikho akugijimisayo. Siyakhuluma kathesi sithi uminister kungangcono simbize impendulo esiyitholayo ngeyokuthi isikhathi esiningi uyabe engekho. Ukungabi khona kwakhe akuncedi ilizwe, kuyabulala ilizwe ngoba nanku khathesi lomthetho kudala sikhalazile ngawo sake sabanika saze sakhulumisa savumelana ama-deadlines but lakathesi lomthetho awukabuyi.
Isizathu bekhankasela ukuguqulwa kwalomthetho uSibanda ethi ukuba usumdala kakhulu. Okunye kwalokho okusilelayo kumthetho we-Public Health Act owabekwa ngomnyaka 1924 awutsho lutho kwezokwelatshwa kwabantwana abaphansi kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 years ikakhulu lapho betholakale belemikhuhlane yengulamakhwa. Ungenwe yiziphathamandla zenhlanganiso ezisebenzisana loZulu kanye lezempilakahle lumhlangano owenzelwe ewoteleni yeHoliday Inn oqoqwe ngabe Save the Children besebenzisana labeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kulive Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngodubo lokwendiswa kwabantwana bese sebancinyane phambilini kokunanzwa kosuku lwe Day of the African Child kusasa.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umdlalo webaseball obulolongelwa ngamalunga edale lephalamende eleCongress yakwele Melika izolo udlalwe lamhlanje ntambama laloba bekube lesehlakalo sokudutshulwa kwamanye amalunga lelidale kwalimala kakubi uCongressman Steve Scalise lokhe esesibhedlela.
EleThailand liqhubeka lisolwa kakhulu ngokuthi yaphandle abantu makhaza kunhlelo zokulondolozwa kwemvelo lomkhathi ungaphazanyiswa. Uthi umkhathi ungaphazanyiswa intuthu ephuma emsebenzini yokulungiswa kwempahla eyama-industry.
Amabandla aphikisayo aphansi komanyano we-National Election Reform Agenda kumbe iNERA azabuthana ngomgqibelo kobulawayo enkundleni ye-White City Stadium. Umbuthano lo ukhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai, umkhokheli we-MDCT. Unkosikazi Joyce Mujuru, umkhokheli we-National People's Party, labanye bazabe bekhona. Lumbuthano ukhangelelwe ukukhuthaza uZulu ukuthi ayebhalisa ukuvota. Kodwa umbuzo okhona kwabanye ngothi kanti njengoba kulokudonselana ekuthini ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla nxa kuyiwa kukhetho, pho lokhu ukuthi babuthane bebambene kutshengisani. Ukukhankasela amabandla la ebambene kuphathisani nxa bengasoze baye kukhetho bebambene. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ezicubungela izombusazwe umnumzana Jays Mpofu endawonye lomnumzana Max Mkandla njalo ongowebandla le-National People's Party osungula lingxoxo.
Kwenzakalayo lokho ukuthi kulokudonselana ukuthi bona ngokwabo abantu bakhona phela kasoma-politicians ngabantu kuphela labana abanikwa i-advice. So laba abanika i-advice yangikhona nabo ngabantu abafundileyo nje kuphela, but politically hayi kabanaso isikolo sepolitics. IZANU iziwa nxa lifuna ukuwina iZANU elizweni lakithi leli yi-ambush elections. I-ambush elections yikuthi khona abantu benza into yabo ngasensitha bethi nginaso kuvela i-2 weeks laphana besekhuluma ngokuthi khona hayi isile coalition la ukuthi just 2 weeks manje laba ngenxa yokuthi bona bonkwabo ngabantu abazithaya isifuba bathi balabantu kodwa bekhule ukuthi bezimele kodwa abantu babahlula ukuzelayo bona bakhangela izikhwama zabo lamaposition le-CV khona lokhala yikho kubi.
Ye nanto ke udaba mnumzana Mpofu, wena uthini?
Mina ngithi ngoba into esuka ihluphe kakhulu kunkokheli zakithi ngindaba yokulibala ukuthi kati bona babakhokheli bakabani, ngoba kalapha into esibonakale ngathi sebeyiqakathekisa sengamandla abo, hayi ukuthi bakhulile abantu, hayi ukuthi bakhokhela abantu. Sebeyiqakathekisa ukuthi yimi esofanele ngiphathe abantu, kube into erongo lana. Into ebeyiqakathekisa ukuthi kulwisane lesitha esikhona esingumgabe leZANU, ma sokuphume kulokho vele sokubonakala ukuthi kwenzukwani phambili, ngoba ma sisilwa sodwa thina njengama-opposition besilwa bodwa njengenkokheli zethu akulapho kuzothukisa khona lokhana. Kuzoba ngani ukuthi iZANU PF ithathe futhi umbuso kalula njalokho edivele ikwenza kubangelwa yikho lokhu ukuthi abantu kababambanayo.
Ya mnumzana Mkandla, siyabona ukubana okuyosekwenzakala kathesi kulabonera kuzaphathisa ngani bona njengoba bengabambananga?
Akusoze kube lento ephumayo laphana vele bona bengabambananga. Amabandla wona lawo abe ekhankase ngaphansi kwe-NERA, kanti i-NERA siyiphathi. I-NERA ikhangela ngokuthi isisekelo sombuso sona sininjani esokhetho yokuthiwa yi-constitution. Ikhululeko okungakanani ukuthi abantu bezikhankasele bekhululekile emabandleni abo elizweni leli ngintisana liphathe yodwa kuphelizana into ekhona kuphela la abantu laba i-ideology ngabe wena bebona ukuthi khona ngeke vele bekhuphe akula ukungakhupha izanu befikene abadiliza amaxhiba abo labo bebe liphathe eyodwa inera izimelelayo yodwa laphana ingazasetshenziswa inera ingasetshenziswa laphana izanu izasebenzisa izeki abesekhala amanye amabandla ukuthi izanu isebenzisa izeki kube kathi bona basebenzisa inera akulanto engathi izimpumputhe nje kuphela ezingaboni lutho lezi bona bebenza ukuthi izanu ibe nobudlakudla ngoba izanu iyabe isikopa kubo bethi bedlephana ngalo izanu ngapha ibuthanisa abantu kathesi very shortly izanu izabuthana ingabuthana izanu ilizwe leli selishiya kumachina ilizwe lingaya kumachina kakusela lizwe la ilizwe lalo sekuphelile wonke lokhu ngobani izanu izawina iqhubela ichina ichina isibusa ngoba yiye njalo enjani eqaka abayikhethileyo ichina ukuthi bona ilungise yona le into yokuthi e-voters registration le i-DVR bakhethe ichina ichina sozilungise into esizahamba zokuthi ngezizathathwa ngamabandla onke kalungiseleli izanu ngobona basethuza ngokuthi lethatha
mnumzana mpofu uyavumelana laye na
ngivumelana nawe ubaba umkandla loba kukhuluma kuliqiniso ngoba ma amabandla wona awazomba ngazo aphikisana laleli bandla elibusayo bengazange babe lesinqumo esiyi-1 abasenzayo kube lesivumelwano esiyi-1 kunika amandla kuzanu kunika amandla ukuthi kube lula kulabo abangafuniyo ukuthi umbuso uye ebantwini ukuthi baqhubeke besenza lokhu abakwenza ngoba khona manje kucika sokubaya nalokuthi abasekeli balawo mabandla bagcine bangasela confidence emabandleni amabandla akumelanga ukuthi ngesikhathi esibuso lesi kube ukuthi kulokulwisela kulokudoniselana isikhathi sokuthi ngakusetshenzelwana ndawonye khona kathesi kule ndawo yokuthi ku-coalition khonaphana abantu abanjengabo okhuphe labomjuri sebeneplot abanawo ukuthi wakhuphele omunye upresident u-ode khokhela leli bandla so khokhana ngezinye indlela sukagcina sokuthiya abantu benembuzo eminenge ukuthi abantu laba bangama-agensi awebandla liphi basebenza nezanu na or basebenzela abantu akusazakali ngoba siyi-power hungry ilizwe liyaqhubeka liya phambili amachina lokhu ekolonize ilizwe okugcina sokuba into zonke ezasekhaya vele sine zingasamanga hloba lesiva ama-farmers bathatha amaplazi balima igwayi kodwa akuna nto abalayo sebe ama-colonies siyi-colony ye-china straight away akusela two ways about it
alo ke ngumnumzana James Mpofu ingcwethe ecubungela izombusazwe bexoxa endawonye lomnumzana Max Mgandla we-National People's Party.
Omunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamachomi ayisithupha abasuke eZimbabwe lamhlanje besiza ngapha eMelika ukuzoqhuba izifundo zobukhokheli obuqotho phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Umnumzana Leslie Phiri uthi uyathokoza kakhulu ngaleli thuba. UPhiri usebenze intatheli zindaba esebenzela umsakazo weBreeze FM eVictoria Falls. Asizwe nexoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Into ethokozisayo sibili embonazana kuthiwa ingasiza ukukhula kwami emsebenzini engiwenzayo. Mbonazana kuthiwa lithuba elihle esizalisebenzisa kabanzi ukuze sithuthukise ilizwe lethu njalo sithuthukise i-Africa.
Awungitshele ukumsebenzi onjani?
Mina ngingumsakazi, ngisakaza kuradio, ngisakaza ngise-Breeze FM. Ngilo hlelo engilwenzayo oluthinta ukuphumelela kwabantwana, ukuthinta ezabo amabhizinisi, olihlelo lulalelwa kakhulu ngabantu befolosi.
Awungitshele ke mnumzane, ngombono wakho uhlelo lolu luzakusiza kanjani ngasemsebenzini wakho?
Lokhu abakuthi ngama-commercial radio stations kuyinto entsha kakhulu kwelakithi eZimbabwe, njalo uzananzelela ukuthi akukaze kwaba lamastishi anjalo. So kuqakathekileyo ukuthi sihambe siyofunda ukuthi bona bakwenza kanjani, kwenzeka ukuthi lathi sizame ukubona khona singasebenza kanjani, sizame ukufundisa abatsha ikakhulu uhlelo lolu engilwenzayo emsakazweni, ukufundisa abatsha ukuthi bangaziphatha kanjani, ukuthi bangathatha njani amathuba anjengalawa avulekileyo ukuthi beze bephumelele empilweni zabo.
ukhangelele na ukuphuma kuhlelo lolu lobudlelwano labasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe?
Yebo, into eqakathekileyo kakhulu ukuthi sihambe siyo yakha ubudlelwano labantu abajiyeneyo abavela e-Africa, labantu esingaxoxisana labo abayenza umsebenzi ofana lalo engiwenzayo njalo lokunye abakwenzayo. Oqakathekileyo ukuthi senelise ukuthi sihlanganele labo sifunde sizame ukuthuthukisa i-Africa.
Uma usuqedile ngalolu hlelo, ukhangele ukuthi uzabe uwenzani okuzasiza umphakathini eZimbabwe?
Wena zanthiwa intsha eya these days akumele ifundiswe ngokuqala amabhizimusi, and khonapho yikho lapho okunamandla amaningi. So uqakathekile ukuthi sizaphuma phandle la sifundise intsha ukuthi ingaqalisa kanjani amabhizimusi.
Umnumzana Leslie Phiri ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamachumi ayisithupha abasuke elizweni besiza ngapha eMelika namuhla phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, sengathi benganyathela kakuhle.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezokudlelana labanye amazwe olwe-State Department oluqhuba uhlelo okuthiwa yi-Rewards for Justice Program solukhuphule imali yokudinga ilwecatsha elikhokhela inhlanganiso ye-Islamic State and the Levant, i-ISIL kumbe i-Daesh. Imali le isifika izigidi ezingamachumi amabili lanhlanu amadola eMelika, $25 million. IMelika ifuna ukuthi abantu babike kumbe babophe u-Abubakar al-Baghdadi, waziwa kwezinye indawo ngamabizo athi Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Baghdadi, lelithi Abudu. Ilizwe leMelika lithi lizimisele ukuthi livikele izizalwane zalo kumalecatsha anjengo-al-Baghdadi labanye abakunhlanganiso zamalecatsha anjenge-ISIL. Ngonhlangula ngomnyaka ka-2014, inhlanganiso ye-ISIL yathatha ngenkani indawo eziningi kwele Iran le-Syria isenzela ukwenza ilizwe layo elibizwa ngokuthi yi-Caliphate. Indawo le kwakumele ibuswe ngu-al-Baghdadi lenhlanganiso yakhe ebulele abantu abaningi okumangalisayo, isithethe izabelo ze-Syria le-Iraq ifuna ukuthi abantu bonke bayikhonze. I-ISIL ejayele ukudinga abantu abangasebenza layo abasemazweni achiyeneyo, ikakhulu entshonalanga lamanye lapho ebona engani kayifunakale khona, isebenzisa abantu laba ukubhomba indawo ezijiyeneyo. Kukhanya engani ifuna abantu laba behlasele kweleMelika. Inhlanganiso yamalwecatsha la isibulele abantu abaningi emhlubuleni weMiddle East lakwamanye amazwe. Ngomnyaka ka-2011, ilizwe leMelika lathi u-al-Baghdadi usedingwa ngamehlo abomvu ngaphansi kohlelo lwayo lwe-Specially Designated Global Terrorist, kusetshenziswa amandla kamongameli abizwa ngokuthi i-Executive Order 13224. Ngaleso sikhathi u-al-Baghdadi wayefakelwe izijeziso zenotho inhlanganiso ye-United Nations Security Council.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Could you be loved? Ingoma kaMoyi uRobert Nesta Mali uBob Mali esigqibela ke uhlelo lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje.
Umphathi ntambo ubona ukwethulwa kwembiko usolwa kakhulu ngabezindaba ngokwehluleka ukuya edalela ephalamende ukuya kupha ubufakazi.
Abasakhula bezanu PF babikwa bebamba ngamandla abanini bizimusi lezakhamizi eMtare ukuthi baye kuya kurali kusasa. Silugciba ke lapha uhlelo igama uChris Gande lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.